ukuhlukuzwa kwabasha kukhona ilizwe lonke ethe beni futhi khona abaya babothwayo. So bakithi akazi singakuthini ukuthi iZANU-PF iqulelane lathi njengebandla leMDC kasikhululeke senze ilungelo lethu lokuba siphatheke emsebenzini yethu. Ukhangele lo wabona ngobhetho lecala lelade lethiswa elethiswa licala nje elingatsho lutho elingadingi ukuthi umuntu azaqeda amalanga onke labe sesitokisini. So kuyasidanisa thina kakhulu. Kukhona lakithi khonapha asikho erali nje lakithi khona emadebeni south sivele senza ama-activities ethu singaphansi kovalo lokuba ingela sithi isikhathi uyabotha ubakhulontaza yibo abasengozini kakhulu yokubotshwa.
Ngoba sibona uhulumende esithi kwesinye isikhathi kuyabe kusephulwa iziqondiso ze-COVID-19 kumbe kubangelwe udlakela.
Iziqondiso ze-COVID-19 zephulwa iZANU-PF ukudlula abanye bonke abantu. Ngakhangela umkhokheli weZANU-PF uNangagwa emalangeni edlule benza inkalakatha yomhlangano kugcwele abantu besesabela. So nxa kuze ibandla elephula iziqondiso ze-COVID-19 libandla leZANU-PF. I-MDC sizama ngazo zonke izindlela kuba sikunanze ukuthi umkhuhlane lo ukhona uma senza imihlangano yethu kumbe imibuthano yethu sizama ukuthi silimithe inamba yabantu kube nendlela yokuthi abantu bazivikeleke emkhuhlane ngoba umkhuhlane lento ngoba yinto esikhangeleke kakhulu ukuthi layo ukuthi iZANU-PF isemandleni akula muntu ongababuye futhi ababuze ukuthi kanti indaba lezi yibo abafake impilo zabantu engozi. Ukhangele le mabhasini ngingaba kobulawa amalangeni adluleyo kade amabhasi lawo zukho nxa kuthiwa COVID-19 ikhona sibile eZimbabwe kuhle kuhle izasibulala isiqede ngendlela uhulumende amiyani ethi angayo abantu emabhasini. So uhulumende nguye ofaka impilo zabantu engozini ukudlula yonke into dadewethu.
Kodwa likwamukela njani ukukhululwa kukamnumzana Sithole ngemali yesibambiso yebail?
Kuyasithokozisa dadewethu ukukhula kwakhomanda wabontanga obheyi Sithole. Kuvele into futhi ngabe yenzakala kudala ngingathi vele i-defense bekuvele kungavuzanga abe sesitokisini kodwa njengoba sekhululiwe kalamhlanje siyathokoza usengakhululeka ukuthi aqhubeke ngomsebenzi wakhe webandla ayekuba njalo le muli yakhe ayebona imuli yakhe engumuntu okhululekileyo.